Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Linga alivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesine mhla ziku 9 enhlolanja 2023 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, abafundi bobulawayo sebesungule uhlelo lokukhuthazana ukuthi bayibhalisela ukuvota ngobunengi, njalo labo abaye bayibhalisela bazaphiwa amawoso amahhala kusasa.
Sibona ukuthi kungcono siqoqane nje sikhulume, sihlale phansi njengabafundi sibone ukuthi singenza njani ukuthi sibe involved when it comes to the decisions of this country.
Abanye basola inhlanganiso eqhube uphenyo olukhomba ukuba umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa enganqoba umongameli Mnangagwa kukhetho nxa lungenziwa kathesi.
Kwenziwe ngabantu be-Brandes Foundation kufana lokuthi isela libuye emzini wakho, livike lingene le ekamerweni lakho, lithathe imali yakho, liyibale bese libuya likutshela lona isela likutshela ukuthi wena imali yakho ingaka.
Ikansili yakobulawayo ithi labo ababethengisela isitaladeni sika 6th Avenue eGodini yibo abazaphiwa indawo yokuthi beqhube umsebenzi kulindawo.
Nxa sikhuluma sibona sibili iqiniso, abaningi abagcwele laphana endaweni engekho designated ayisibo bantu bakobulawayo.
Zonke lezi ndaba lezinye ndizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Isiphathamandla sogatsha lwabachuchisi umnumzana Tawanda Zwekare uthi umkhokheli wenhlanganiso yabembi begolide unkosazana Henrietta Rushwaya kalacala lokuzama ukususa igolide elizweni ngomnyaka ka-2020. URushwaya wabotshwa egcekeni lendizamchina eHarare ezama ukuphuma elizweni legolide elilesisindo esingama-KG ayisithupha. Wavalelwa estokisini okwamalanga ambalwa. Iphephandaba lobulembu elezimlife.com libika ukuba wayengumphathintambo ogatsha lwezisebenzi zikahulumende olwe-public service unkosikazi Priska Mufumira. Laye wayesetheswa icala lokuntshontsha imali eyizigidi ezifika phose ikhulu $95 million kalacala ngoba kungelabufakazi bokuthi wephula umthetho. Ngomvulo, icala elalisetheswa omela isigaba seGogwe neMbuziya, umnumzana Justice Mayor waJejena, elokuchaphaza imali eyizigidi ezinhlanu $5 million, lilahlelwe kachana ngoba kuthiwa akula bufakazi.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele inkulu,
asambeni madoda siyovota.
Kwezokhetho, abafundi bobulawayo sebesungule uhlelo lokukhuthazana ukuthi bayibhalisela ukuvota ngobunengi, njalo labo abayabe bebhalisile bazaphiwa amawoso amahhala kusasa. Lolu hlelo luqale mhlazi ku-6. Abaqoqi balolu hlelo bathi abasakhulayo kumele baye emahofisini eZimbabwe Electoral Commission iZEC elizweni lonke jikelele bayibhalisela ukuze benelise ukuvota kukhetho umongameli Emmerson Mnangagwa athi lulakho kwenziwa ngontulikazi. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lomunye wabaqoqa lolu hlelo engumkhokheli wabafundi umnumzana Bruce Moyo.
Sibona ukuthi kungcono siqoqane nje sikhulume, sihlale phansi njengabafundi sibone ukuthi singenza njani ukuthi sibe involved when it comes to the decisions of this country. So lo umhlelo esiwenzayo nje njengabafundi ukuthi sinqonqoselane ukuthi lathi sibhalise ukuvota sibe kwazi ukuthi lathi siyavota, because ekuvoteni yikho lapho esikwazi khona ukuthi zonke izinto ezifuna esizifisa ukuthi ngalo ziyenzeka empilweni zethu, esizifisa ukuthi ngalo ziyenzeka ekusaseni bethu, esizifisa ukuthi ngalo kuyayenzeka esikolo lapho esifunda khona, emfundweni yethu, siyakwanisa nje ukwanisika only nxa sesivotile because ekuvoteni yikho lapha esifaka khona abantu abasimelelayo, kungaba ngumongameli, kungaba ngumember of parliament, kungaba ngukansela, kungaba nguminister nje or education. Laba bantu sibafaka nje through thina bevoti. So xa abafundi bengela ukuvota bona sithi yibo abakhokheli ke abelizwe leli kusasa. Yeni kuthi ukuthi nje asila kusasa njengelizwe, asila kusasa nje njengabancane. So it's good to know isikhathi eside nje abadala bebengani bayasekelela, bebengani abahlanganisi, abasikhuthizela ukuthi that sibe part of the initiative of deciding what has to be done in our country. It's good to know mani siqoqane thina sodwa njengabafundi abancane, si-identify okulemithi elizweni lethu. So esikwenzayo nje sihamba province by province, town by town, city by city, siqoqana nje sikhuthuzele abafundi thi labo beregister ukuvota, betholakala labo bevota, bevotele umuntu okwazi uzamelelela ama-interest awo, bevotele umuntu abakwazi labo ukuthi kusasa xa sikhuluma ngento zemfundo, xa sikhuluma nge-education in Zimbabwe, xa sikhuluma nge-quality of education in Zimbabwe, sikhuluma ngomuntu esale simvotele, sikhuluma ngomuntu esale lathi simthembe ukuthi uzadeliver. So what you are doing, we are just reclaiming our spaces, the young people.
Lithi njalo kulo kuzaba lokosiwayo lizawo sinyama mahala kudliwe kutshatshulwe lapho umuntu ethe wabuya labantu wabhalisa. Konke lokho kuza kwenzakalela ngaphi kahle kahle kobulawayo khonapho, kanti njalo ababhalisayo kumele baye ngaphi?
Esikwenzayo from 6 to 10 i-program le is specifically meant for abafundi abakobulawayo. This is just a start. But as if it's not last for the deadline, if I want to come to the clinic, I will buy it for you. Oh, what's the way? Change the law, oh, mom, and the other one. So, if it's not, it's just a standard program. It will launch and give. So, why is it about smart enough? I used to go for water. It's a hamut, that is it. I would have seen Yama. There was a generation that lay Ama, Wabatina, Matuki, Batana, Indoji, Esta, Inamayao, Esta, Wissan, the appetite. So sithina ukuthi size siba motivate siba attract sithi no lina lingabhalisa ukuvota then sahamba okwenzani ukuyawosha inyama nje sikhulume nje si-socialize siyazani njengabantu abakhulayo. But thina sithi uhlelo lolu luhleleke kahle and it's happening ne-Friday khonapho kobulawayo kotidukathuka sizathola thina abantu from different institutions ezikole lapha abafundela khona sibahambisa ke lapho e-electoral commission
ofisini. Hello ke ngumnumzana Bruce Moyo ongomunye wabaqoqa uhlelo lokukhuthaza abafundi ukuthi babhalisele ukuvota ngobunengi kobulawayo. Lokhe sikudaba lwezokhetho, inhlanganiso yakweleBhilitane e-Sabi Strategy yethule impumela yophenyo olukhomba ukuba umkhokheli webandla le-CCC, umnumzana Nelson Chamisa, enganqoba umongameli Emmerson Mnangagwa kukhetho nxa lungaqutshwa kathesi. Lolu phenyo luthi uChamisa enganqoba uMnangagwa ngamavoti ayisilinganiso sokuhlanu lantathu ekhulwini i-13%. Kodwa abanye bayazibuza ukuthi lolu phenyo lungaba luliqiniso na nxa kukhangelwa inhlanganiso eyaqhuba lolu phenyo. Sixoxe locubungula ezombusazwe umnumzana Angliston Sibanda.
Yebo, sibonile imphumela yophenyo olwenziwe ngabantu beBrentes Foundation, kodwa ngithanda ukuthi ngihle ngingachayi injani mfihle umphini. Ngihle ngithi mina okwenziwe ngabantu beBrentes Foundation kufana lokuthi isela libuye emzini wakho lifike lingene le eCameroon lakho lethatha imali yakho libale bese libuya likutshela lona isela likutshela ukuthi wena imali yakho ingaka. Abantu beBrentes Foundation, iBrentes Foundation uCraig lowo oyikhokhelayo usebenzela uJonathan Oppenheimer, o abantu abakwazi khonoku bapho ngulalela balandile konke okuthiwoyo ngoba abantu bathanda ukutshelwa abafuna ukukuzwa. Kodwa ke mina ngizakhuluma abangafuni ukukuzwa, kodwa kuyikho kuliqiniso. UJonathan Oppenheimer ngumtakaniki okhipha Oppenheimer. Uniki Oppenheimer, onguye ngumnikazi abakwaziyo oyiplus leDepshan leli liseShangani leli elilezembwayo ezinengi kakhulu. Angafuni ukukhona ukuthi kufike khona ukuqhubhe lomuntu oligxobayo phakathi khona phana ungangena lapha uyadutshulwa. Ungu Cecil John Rhodes wegeneration yethu. Uniki Oppenheimer uyaziwa ngokuthi nguye o-controller ezombusazwe eSouth Africa, yibo labo Rupert abakontrole ezombusazwe eZambia. Sibonile bencedisa okungosilose ngomongameli ukuthi okhona kadesi uHichilema ukuthi anqobe kukhetho olwenziwayo, wanqoba umnumzane Edgar Lungu. Yibo futhi abalesandla esemfene ekungahlalisekini instability eyenzakalayo emazweni amaningi aseAfrika, ngoba uNicky Oppenheimer nguCecil John Rhodes wegeneration yethu. Ufuqhuba iagenda yamangisi lama-American imperialism, neocolonialism and subjugation. Asikuthembi ngoba uvele ulisela. So iBreakfast Foundation yinhlanganiso yezigangi ezibangela iDC ema instability emazweni aseAfrika eyokulwela inkululeko yelizwe ukuze sizikhiphe ezandleni zabacindezeli abahuquluzi izihwaba ezinjengo Nicky Oppenheimer, onguye ke osponsor inhlanganiso leyi eye Brandest Foundation. Angeke savume ukuthi sitshelwe lisela ukuthi imali yethu isibaliwe ingakanani.
Lolu phenyo luyaveza njalo ukubana kulabantu abaningi kakhulu asebesithi abayethembi iZANU PF. Uyavumelana lakho yini lokho?
Sikhuluma ke ngesingakuthi from an academic point of view. Lolu abasitshele ukuthi isample yakhona abayi-interviewileyo abantu abababuzileyo besenza lolu khetho ngobani, basebenzise what method, what methodology, njalo bebeyicupha ngapi, abantu laba babengabantu akade bephendula besebenzisa platform bani, ngoba kulesi kungenzeka ukuthi kade bevele bezibuzela abantu abagcwele ku-social media. Iningi labo ngabantu abagcwele emazweni asediaspora abathanda umnumzane uChamisa, bebevele bahambe nje sikachamisa babuza abantu bakachamisa. So obviously abantu bakachamisa bazabatshela khona oko abafuna ukukuzwa. Kabazange sibabone bebuya kithi lapha emadorobheni kumbe besiye emakhaya besiyakwenza lolu gcwayisiso. So abakwenzileyo asilaqiniso lesample yabo, asilaqiniso lesample size yabo, asilaqiniso le methodology abayisebenzisileyo, sibona sokuthiwa ngumphumela osukhona. Asikwazi ukuthi bebekwenza bengapi.
Hello ke ngumnumzana Angliston Sibanda sixoxela esecingweni ekobulawayo.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele inkulu,
asambeni madoda siyovota.
Ikhansili yakobulawayo ithi labo ababethengisela esitaladeni sika 6th Avenue eGodini yibo abazaphiwa indawo yokuthi beqhube umsebenzi kule indawo, kungakhiwa lapho abazathengisela khona ama-vending bays, ikampani ye-Terracotta ekhangelelwe ukwakha ivinkili le-shopping center kulindawo. Inkampani le ilokhe ingakakhi leli vinkili kusukela ngomnyaka ka-2015 ize ithole imvumo, njalo ikhansili yathi abathengisayo bengasungula umsebenzi bengameleli ukuthi kuze kwakhiwe. Embikweni owethulwe izolo unobhala waleli dolobho umnumzana Christopher Dube uthe labo ababhalisa emahofisini ecouncil eDartmoor bazathola indawo zokuthengisela zingasala. Unkosazana Debra Mukasa, isiphathamandla senhlanganiso yobulawayo Vendors and Traders Association, utshele usithandekile emhlanga weStudio 7 ukuthi lokhu linyathelo elihle, njalo yikho abakuvumelana lekhansili futhi bazabangela ukuthi inziki yedolobho ingaqokozeli njengoba kuzasuswa abantu abedlula inkulungwane eyodwa.
So njoba naso labantu abaningi asebeku informal sector amabhezi maningi ngokutsho kwabo nangeplan yabo abantu abakhitshwayo ngokwazi kwami bayizi 600 and something then amabhezi terracotta yathi 1100 so kusho ukuthi kuzasala esinye indawo bese befaka ke bona labo abarejistileyo abaku-waiting list so sokufanele ukuthi bonke ngiyazi ukuthi kabasoze beyeneli kodwa ngendlela kwazi ngayo le ndlela esingama-association esithatha ngayo i-database abantu bethu bengakwana bengangena bekube sokusilela abantu tshwane nxa sikhuluma sibona sibili iqiniso abaningi abagcwele laphana endaweni engekho designated ayisibo bantu bakobulawayo njalo amaningi bangikhona abanye yibo bona laba abamelele ukuthi bephiwa indawo zabo so mbone ngathi kungavele kulungiswe bebiselwe then kube sokubonwa-ke abasele ukuthi banganani sizananzelela ukuthi inani lizabantu lutshwane as expected because abaningi badinga lapho kunedlelo khona abathethu babefakwe lapho okungathi khona akula business njengako ezisa le okungasahambiwe amajova so yibo bona laba abagcina besuka abanye besabakala bengena phakathi etown so imuvu le hhayi yiyo sibile savumelana ngayo lo council ngoba siyahlala ama-interdepartmental meetings le-council sibonisana sibona ukuthi
ngezinye indlela abakho abazakhonona ukuthi abaphathwanga kuhle yi-council njalo labo abazashortlistwa bona-ke oyahamba phambili ngoba
ngokuphiwa izindawo kuzaqala kukhangelwe ukuthi obhalise kuqala ngobani so vele indlela yangkhona isikansela ezayenza ngayo izayenza kamhlophe kabanzi okutshenisela nge-transparent ukuthi kakula umuntu ozagcina esala yedwa njalo futhi kumabhezi ona lawo kulamabhezi ama-fruits and vegetable kube sokubuya amabhezi ama-odds and ends so vele nxa umuntu ubhalisile ngithi for example ubhalise wathi maybe uthengisa okunye okuthiyeneyo lalokhu i-city council elakho ibizo lakho lizabekwa eceleni kuze kumelelwe indawo ngoba silezi ndawo eziningi ezithiyeneyo for example usikakhayela esidolo kule ndawo eyama-flowers so nxa ubhalisile egodini laphana ukuthi uthengisa ama-flowers it means vele kawusozungeni ngoba kula ndawo yokuthengisela ama-flowers so kumele ukuthi ibizo lakho liyomelela uzungeni lapho kunjani okuthengiswa khona into yakho leyo ofuna ukuyithengisa ikuthi nje kasingeke sisuthise wonke umuntu i-council vele kayisoze yafayasuthisa wonke umuntu even langikhaya endlini abantwana uzezomunye esithi ngiphawulele iqathe elincane kumbeni ngitheni but esikukhangeleleyo ku-council ukuthi inike at least bona labo babevele bekhona then kungasala ispace sokuphiwa-ke first come first serve ngoba kade sakhankasa sikhuluma since last year ukuthi ngabantu kabahambe be-register dark more ukwenza ukuthi bephiwe izindawo bebe ku-waiting list kasaze kwenze yedwa sizabuya thina njengoibulawayo working group sikhangelane kanye le-council sibone ukuthi ngobani abangenayo so akusoze kube lokuqilana okuthize ngoba sabe sikhangele sonke sivumelana njengama-associations
Hello ke ngunkosazana Debra Mkasa isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association obekhuluma ecingweni losithandekile emhlanga weStudio 7 ekwaBulawayo. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa okule Equatorial Guinea usencome umkhokheli walelo lizwe umongameli Teodoro Obiang Nguema Mbasako ngokusungula inhlelo zokuthuthukisa lelo lizwe. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi amabhasi abakade ethwala abantu ngokungekho emthethweni duzane le-Centenary Park sebesukile baya kwenye njalo indawo engekho emthethweni duze lesikolo se-Evelyn ku-4th Street. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Ikhe sase lonke basakazi lishani konapho. Ya, ngicela ukungena ehlelweni Tonga Khande, ngicela like lisenzele kanje, sicela like lidiga amanamba kababa lo kuthiwa ngumachazi ophethe kwezemfundo enkaya, imbuze uma kubana isikolo seprimary kosikhobokhobo under nkaya uyasazi yini, lisibuzele njalo ukuthi okwenze ngafiki kuyini. Siyacela, sicela esuse umuntu wakhe lowo owamfaka kulesi sikolo ongumphathi, ngesizame ukuthi sivuse labanye isikolo sethu. Siyacela sidlulisele lowo mlayezelo. Siyacela. Siphatheke kubi, isikolo sisahambi labadala imihlangano ngenxa yokubana abahambelane lo mphathi. Ake limsuse Machazi. Kathi ofake esincane yinto kuwe ukubana ungavuli mlomo kuye. Siyabonga, cela leli lizwi lidlulise ngoba isikolo sesidilikile. Siyatshintshwa amayunifomu, izingwane sezile mzila mzila esingayaziyo thina esikolo sethu. Sisafunda thina, sange sibone iy'gwane ezidekorethiwe njalo ezithengiswa ngena lowo mphathi wesikolo. Siyabonga.
Studio 7 njani? Hhayi, siyabonga iy'ndaba ezimnandela isithumelela zona. Hhayi, lo nyaka izanu la yazibona lela ukuthi vela ayingidobhe lutho. Yezwa vele noma abantu abathumela ama-voice note vele bakhala bonke kula muntu okhomentayo tizani right, sonke sikhala ukuthi ayiphume. Lobe ngawina nje, hhayi siyayisirojoyizekhi ngoba vele hlezi isirobha, kodwa eqiniseni yona vele ayiwini izanu. Siyayisirojoyizekhi kuphela, izekhi iyabe isirobhile oba esekhawunti ama-vote iyabe isirobhile. Izanu vele ayikiwini, kekho isiqiniseko lokho. Bayisayisirojwe yiyo kuphela izekhi. Hhayi, lami iyabonga.
Mphinde futhi emuva, mina ivele umuvi khona mphuma elupani ntabuka selupani ku-41 ngitho la mphosa amabili amathathu ngesimo seZimbabwe phakathi nakwe-government. Sengathi lami ilizwi lami lingaphakama liyefikela phezulu, kuzwakale ngokukhulumayo lami isicebiso sokuba khona. Ye, hhayi vele ilizwe libonwa ngukhothesinsiwenga khothesindumbe ukuthi ngukhothesinosiwenga khothesinosiwenga. Hhayi babalo, hhayi ngapha umuntu uyazigulela ngapha, akasilanga kuhle ngapha, kodwa wezivalensi engajiphanga. Hhayi, ukhothesinsiwenga vele nguye futhi emakile mina phakathi kwabantu bonke, inkokheli zonke zisezimbabwe ba makeyena ngoyenza ukuganga kuphela. Phala i-violence yonke le hambe cha abantu senzani, faka amapholisa itarata zonke, nguye ukhothesinsiwenga. Akulo uyabona umnango wakho wayena kwakhe engakwenza, kodwa vele kuzima ukuthi akwenze ngoba indlebe zamnango wakho adlala izinto eziningi kakhulu elizwe, okuthi kalaso isikhathi sokuthi ayenze i-violence kumbe ayenze into. Kodwa i-violence lingatshoni licatha maZimbabweni, i-violence yenziwa nguSiwenga. Akulo omunye umuntu oyenza phandle kwakhe, nguye ohlanyela abantu banahamba cha abantu begama labantu, nguye. Akulo omunye umuntu, nguye kuphela, my only. Kuze ke yenza ibhomba ngo-2017 e-Watch 6, nguye futhi. Angazi ukuthi ukhula mbe ukhule kuyele emuva mbe ukhule siya phambili, asazi ukuthi kade ukhula njani nalo baba. Ngamazwi ami ma lingaliphakamisela phezulu leli odiyo, ingabonga kakhulu.
Studio 7, salibonani ninjani? Ngapho no, thina siyaphila ngapha. Siqhubeke sibonga njalo idemokhrasi yokukhuluma lapha emsakazweni. Sibonga nina basakazi, kodwa ngithawu bafethu, asiyekeni ukuklebhana, asiyekeni ukuthukana, asiyekeni ukuqiniselana ulimi. Singahlukana ngembono kodwa masingathukani. And then mina ngithi phansi ngobandlululo, ubandlululo luyakhe. Ubandlululo lubuyisela isizwe emuva, awube likhalanga, awube lihlona, awube lindebele, kodwa ukubambana kumxoka. No, siyabonga. Kodwa udaba lwami lulana luthi khona eminyakeni eminingi ma kuzovotwa, izanu iba nama-sponsored fly by night parties azodestabilize, split ivoti, wenzele ukuthi yona isale phambili. But this this time around things are different. Umthwakazi MRP yiyo ezosplitha ivote. And then umthwakazi angazi why bengathathi ama supporters kuzana PF benqinele ukuqopha iCCC. Abantu beCCC bafuna ukwakhiliswa lena lifuna ukunqomiliswa. Ama vision ethu ahlukile. KuCCC injongo yokuvusa isizwe kube nenjabulo ezweni. Lini injongo yokunquma isizwe ngokunquma ilizwe. Hlukanani leCCC. Qophana abantu abalahlekile ngale kuzana PF. Siyabonga.
Lathi siyabonga. Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ukwezemelika, uMongameli Joe Biden izolo uqhubeke ngombiko wakhe wokusola abebandla lama-Republicans esedolobheni le-Wisconsin esithi baletha ingqubela phambili yelemelika emuva. UBiden uqale amazwi la ngolwesibili lapho esethula umbiko wesimo sesizwe, i-State of the Union Address. Abebandla lama-Republicans bahoze uBiden lapho esethula amazwi akhe la. Ukuhlaziya udaba lolu sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Muzi Ncube.
Ngiyabonga mnumzana Gande. Simzwile sibile khuluma uMongameli uBiden. Umfolo wakhe lo ama Democrats sibile asi ujwayele inkulumo zangkhona izo zeneze ezivele zihlala zivela kuma Democrats nje eziyabe zigijimisa ukupromote ama social issues. Ama Democrats anjalo vele nje ufuna ukuthi be promote ama social issues njengakho khona ukuthi abantu baba le insurance njalo lokuthi ama police angahlukulu zabantu lezinto ze immigration policies zenezi ukuthi abantu nxa bengena lesebenzi zithola ukuthi maybe zingathola ama citizen eAmerica uyabona lemsebenzini lapha ekuthini umuntu kumele ukuthi akwanise ukuthi suke komnye umsebenzi aye komunye nxa umbhadala more money kungela cala uyabo. So into esesijwayele leyo sibili eyokuthi ama-Democrats ngabantu abafuna ukupromota kakhulu nje into zama-social issues zenezo ngoba babona ukuthi ama-Republicans ngabantu nje abafuna ukuthi bebe lobutsotsi-tsotsi bokuthi bengabhadali i-fair share yama-taxes. Njengoba simzwile uMongameli uBiden esithi ukuthi ama-oil companies bayenza ama-profit of 40 billion plus but azange bebhadale ngisho i-tax. So yena se-implement umthetho lo ukuthi ama oil companies okumele abhadale 15% of ama taxes of what they make. Bakhohle ukuthi yiwakhweza ama taxes ngoba injwayelo esijwayeleyo leyo vele yama Democrats versus ama Republicans mnumzana Kanti.
Ngokubona kwakho akukhulumileyo uBiden ungakuqathanisa yini lokwakungakhulunywa ngumongameli Donald Trump ikakhulu sikhangela ukhetho abantu bazamvotela yini uMongameli Joe Biden ngemva kokuzwa amazwi akhe lawo?
Ya into ekhona lapha mnumzana Gande ukuthi uMongameli uBiden noMongameli uTrump behlukana ekuthini. UMongameli uTrump ube ngubusinessman sibili orana ama hotel akhe lama golf courses akhe yabona leri real estate business yakhe konke nje akwenzayo, you know, is a multi-billionaire sibili yabona. So into ze tax code lezi zokuthi abhadale ama taxes alesi into azijwayeleyo uyazazi lobugwelegwele bakhona ukuthi benza njani uyabazi sibe njengoba sibona se-exposwa ukuthi ubebhadala izimali ezintutshwana kangakani ku-tax. Kodwa uyabona ukuthi into vele yama-Republicans phela leyo yokuthi bebhadala ama-tax amalutshwana ukwenza ukuthi bebe le mali eningi uyabona.
Lo-ke ngumuzi Ncube isizalwane seZimbabwe evela kugabhu esilobela osihlala ngapha esigabeni seVirginia ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseIndiana. Singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Abafundi koBulawayo sebesungule uhlelo lokukhuthazana ukuthi bayibhalisela ukuvota ngobunengi. Abanye basola inhlanganiso eqhube uphenyo olukhomba ukuba umkhokheli we-CCC uMnumzana Nelson Chamisa enganqoba uMongameli Emmerson Mnangagwa kukhetho nqa lungenziwa kathesi. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com. Olivalelisayo nguChris Gandhi ngisithi yasidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Kumbe lamhlanje ntambama ngo 7:30.